ngesikhathi sekhisimusi kuvame ukuthi abantu bethenge izivilivoco lezifela emlonyeni beqonda emakhaya asebaphandleni ukuyajabula lezihlobo labangane. Abathengisela emkambo wegalf eHarare bavame ukuyibutha ngengowane ngezikhathi ezinje. Lonyaka abathengisayo kulindawo bathi liphansi kakhulu ibhizimusi kanye lesilinganiso sempahla ethengwayo. Unkosazana Thendai othengisela kulindawo uthi abantu bakhetha ukuthenga impahla elentengo yaphansi nje kuphela.
Nothi kakhulu ama-accessories angcono kulamafoni ngoba into ezishiphileyo plain wonke amatype ayathengwa, but ukuthi kulo these days indaba yokuthi akulamali kuthenga.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Center for Disability and Development uMnumzana Masimba kuthera uthi abakhubazekileyo baphazamiseke kakhulu ngesikhathi kususwa abathengisayo emigwaqweni.
Abantu abaningi badanile abakhubazekileyo njengoku into ekhona yokuthi akula mali, akula mathuba awuthi abantu babe nemali. So abantu abaningi badanile bazaba bekhona endlini, kodwa ikhisimusi bona njengani izabehlula ngoba bayabengela mali.
Ngokususwa ezitaladeni kuphazamise abantu abanje labaphila ngokuthengisa bathiya bengeselayo indlela ezwayo eyokuziphilisa ngayo. Umfundisi uRonald Rudolph Washeshumba wesonto yeLutheran uthi abantu kabathathe leli langa libe lithuba lokuthandaza belikhwabithe kungenani le mali abalayo, ethi into edanisa abanengi yikukhangelela ukudla okuneninengi lokukholisa ke bebuthana labangani kulokukhonza uNkulunkulu. Umabhalani wenhlanganiso ye-National Mine Workers Union uMnumzana Sylvester Mshayike uthi lo nyaka ilanga lekhisimusi lilanga nje elikumakhalenda kuphela kulezi zisebenzi.
Izisebenzi ziyahlupheka. Into ebahluphayo ukuthi ama-salaries alokho ayi-flat kodwa izinto ziyakhwila ziyakhwela, kusho ukuthi there is no balance. Now bayahlupheka ukuthi what bayathengani e-Christmas. Sikhangela nge-position yabasebenzi, isisebenzi sikusona akhula Christmas.
Abe-Bible Society of Zimbabwe batshelela umsakazo ukuthi ukungamanga kuhle kwezomnotho elizweni kuphazamise lakho ukuthengwa kwamabhayibhili okuvame ukwanda ngalesi sikhathi, ngaphandle kwebhayibhili le-Revised Standard Version eliyilona elithengwa kakuhle ngoba lidingakala ukuba izifundi zilithenge ezikolo njalo lithengwa ngabezinkonzo eziningi. UZulu ukhala ngokuthi abamabhizimusi sebamhlukuluza ngokwengezelela intengo yempahla lokudla mahlayana lokwengezelela imbadalo kwezokuhambisa lona iholo lingakhuphulwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumaPeter Ntande.